ku VOA indebelele.
Ndaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we-Studio 7 ebuseni mhlaka 28 kuNhlolanja 2020. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amagesi okukhanya njengani asekhona mbijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu, kodwa asekhona amagesi mbijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours iyabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi.
Inkampani yamandla kagesi ezesa isikhuphule intengo yamandla kagesi kusukela ngesonto.
Imposi yangkhona ukuthi part of the restructuring of ama-district thunje nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengoba nalesa nje ukuthi ngo-2023 kuya kukona ama-elections.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selize lathola imvumo yokuqhuba umhlangano wayo we-rally eChabalala Hall koBulawayo kusasa ngomgqibelo. Umthethwandaba wele South Africa unquma ukuba abantwana abazalelwe eSouth Africa belabazali bokuza sebelalo ilungelo lokuphiwa amaphepha ezizalane zalelo lizwe i-citizenship. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yamandla kagesi ngesilinganiso sokulithumi lasitshiyagalolunye ekhulwini i-19.02% kuqala mhla ka-1 ngenyanga ezayo. Inkampani le ithi ithethe leli nyathelo ukuze ithole imali yokuthenga amagesi kwamanye amazwe. Amagesi aselesikhathi eside esilela elizweni njalo acitshwa njalo nje. Ukukhwela kwembadalo yawo lokhu kuza ngesikhathi inengi lithwele nzima ngokuchabalala komnotho njalo lisehluleka ukubhadalela indleko zempilo ezigoqela ukuthenga ukudla. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Besiwukhangelele sibile ukuthi izesa izakhweza amandla kagesi ngoba bazama ukuthi balandele i-rate e-dollar, kodwa uza yenza ukuthi abantu babe nobunzima obukhulu ngoba izimali zangikhona azisabheki. Uzabona njalo ukuthi uhulumende uthe uzafaka njalo i-2.5% tax kuma civil servants. So sokushitsho ukuthi abantu bazengelamali njalo uzabanga ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ngoba baye bengafanisa ukuthi bathenge amagesi ngendlela ababethenga ngayo.
Yona imbadalo yamagesi ikhwela esekhona yini kumbe lokho esilela njengakudala?
Amagesi okukhanya njengani asekhona mbijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu, kodwa asekhona amagesi mbijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours iyabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi. So khanya njengani amagesi asekhona mbijana, kodwa asingathi thina i-situation siphenduke kunomalo.
Inyathelo leli ubona libangela ukuthi izesa ithole imali yokuthenga amagesi amaningi phandle kwelizwe yini?
Iyabe inifana kakhulu ngoba imali beyizuza ngama-dollars uze bayikonverte into foreign currency uze bakwanise ukuthi bathenge amagesi, angibona ukuthi iyenela imali yangkhona. Iyabe inilutshwane kakhulu kungasena nokuthi sebekhuphule imali yangkhona nge-20%.
Ubona mhlawumbe kuphathisa yini esingathi ngama-industries lokhu nxa kuyikuthi ithe yatholakala imali impela abakhona amagesi?
nga ama gets engaba khona ama industry engavuka njalo i-economy ingavuka kodwa ukhumbule njalo ukuthi ama industries laba sema mines sebephadala besebenzisa i-foreign currency kusukela inyanga ezinhlanu ezedluleyo. So abantu base-industry labo sebephadala i-foreign currency ngabantu makhaza nje ababhadala khathesi ngamabhondi.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selize lathola imvumo yokuqhuba umhlangano we-rally eChabalala Hall kusasa ngomgqibelo kobulawayo ngemva kokwalelwa ngamapholisa ukwenza umhlangano ngeviki edluleyo. Amapholisa la athi wona kuzasabalala igcikwane le-coronavirus elaqhamuka kwele-China, yikho bengavumelanga ukuthi benze umhlangano ngeviki edluleyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi kodwa amapholisa abenqabele ukuthi baqhube uhlelo lwe-road show kuleli dolobho izolo lalamuhla phambilini kwalomhlangano. Uthi belokhu bezama ukuthola imvumo yokufaka itende lokuthi abantu beze kulo bezokhuluma ngodaba lwegugu rawundi ngoba abazithembi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende ngalolu daba. Okunenga sikuzweni kungqoqo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga exoxa laye umbonisi Gumbo.
Ibandla lemthwakazi Republic Party liyabeliberali mhlaka-29 February eChabalala Hall. I-organize yibulawayo province isebenzisana ne-National Organizing Secretary ubaba uPatson Xaba. Checkpost yangkhona ukuthi it's part of the restructuring of ama district thunje nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengoba nalisazi ukuthi ngo-2023 kuyakuba ama elections and the current ibandla lemthwakazi Republic Party lifisa ukuthi lenze ama structures kuma branch nakuma district nakuma provinces wonke in preparation for 2023. Kukhangelwe ukuthi kusetshenzwa kobulawayo kuphinde kusetshenzwe emath north lemath south kusetshenzwe lasemidland ukuze kuqiniswe ama-structures.
Sesikhangela lona ibandla lakho lemthwakazi Republic Party liqine okunganani okwakhathesi, lokho liqhuba yini inhlelo zokukhankasela abantu bemathebeleleni le-Midlands njengakuqala?
Kakhulu ngomnyaka ka-2018 asizange siyenze enough ngoba isikhathi sokukhampena sasisilutshwane. So njengakhathesi u-2023 esethekajana sikhangelele ukuthi si-improve in terms of i-locracy i-voter numbers ethu esizazithola ngemva kokhetho nama-amendment lawa matsha akhona we-constitution kutho ukuthi ngesabatha okunye kwezinto esizobe sikhuluma ngazo sibonisa abantu ukuthi uhulumende lo akakhulumi iqiniso ezintweni azenzayo ngoba nanku phela usefuna ukutshintsha i-constitution engakayisebenzisi vele lokho yangenayo ngo-2013 kuzofika namhlanje yaka-implimentwa imfuno kodwa nango uhulumende sefuna futhi ukutshintsha i-devolution of power yiyo abantu bakithi abayilwela akabani uhulumende uyala ukuthi ayi-implement idebe ifuna ukuyitshintsha ingakasebenzi okuyikho kwenza thina sithi njengomthwakazi okungcono ukuthi simele sodwa yabantu bakomthwakazi.
Kodwa lingathi umphakathi ulamukela njani njalo libona ingani kathesi inani labantu abalivotelayo lizakhuphuka?
Ye kathesi ngenxa yokuthi izigwenxa ezikhona phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC zenza ibandla lethu libe sesimeni esingcono nxa kuqadaniswa nalapho esivela khona. Sikhangelele ukuthi kuzaba lo mahluko omkhulu kakhulu sisiya kupetroli ka-2023 ngoba abantu sebeqalisile ukunanzelela umahluko lokuthi ibadla leli yile elimele isiphiso zabo kwezikhala ezinye zonke lezi nhlanganiso ezikhona especially lezi ezibhela ngase-Arabia.
Elibona ingani yikho okuhlupha abantu bemathebeleleni le-Midlands kuyini?
Ungalandeleli okuyikho isikompela sendaba yokuthi xa sikhangele ngendaba zemsebenzi kube ndingathatha abantu abavela kwezinye indawo bezothatha imisebenzi ngapha kobulawayo bezothatha imisebenzi emathebeleleni at the expense of abantu bayakhonapha kulizona lezi zindawo. Njalo futhi endabeni zokudla njengo sonke sizazi ukuthi kuyalanjwa lapha elizweni. Uhulumende unika abantu bezanupief kuphela. Sinamathimba lapha, sinamamayini, izimpini eziqakathekileyo ezifana lazo nalezo okufanele ukuthi abantu bakithi ngabe babhenefitha kizo. Kodwa uhulumende uyahamba futhi ayoletha abanye abantu abavelela emashonaleni bebuye ngapha kube yibo asebebhenefitha out of ama-natural resources esilawo wona lo mhlubulo. Yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bazithole bedubeka njalo inotho yabo ikhithwa lapha isiya khona le mashonaleni. Akulalutho abaluzuzayo bona oluba empowayo. Izikolo kazi yakhiwo, amakliniki awa yakhiwo, kodwa imali eningi isuka lapha isiya khona.
Hello ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party ube khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 eGobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Times le-South Africa lithi abantwana abazalelwa kwele-South Africa ngabazali bokuza sebezavunyelwa ukuphiwa amaphepha okuba izizalwane zalelo lizwe kumbe ama-citizens. Lokhu kulandela iminyaka emine lolu daba olwethulwe emthethwandaba inhlanganiso ye-Legal Resources Center ukuze luthoniswe ngemva kokuba abantwana abazalelwa eSouth Africa bencitshwe imvumo yokuthola incwadi zokuba izizalwane zalelo lizwe ama-citizen. Iphephandaba le-Herald lithi eleBotswana leleZimbabwe sebelobelane izivumelwano eziyisikhombisa ezokusebenzelana. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Mokgweetsi Masisi bakhangelelwe ukuba khona emkhosini wokulobelana izivumelwano lezi lamhlanje khona le kwele Botswana. Manje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumilayezelo elithumezela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 kanye nabalaleli, ngiyanibulisa lana okhulumayo ngu-Dr. Mbetsi. Ngikhuluma ngobuhlungu ubuhlungu mpela ngilandeli weguqu webhola mangisizwa kuthiwa iZimbabwe ayisenakuba imidlalo yebhola inama-international matches sizodlala kuphandle kwelizwe. Kuyinto obuhlungu kakhulu njalo kuyinto eyangisayo, kuyinto njalo besihlala siyikhuluma nje ukuthi masibheka iy'nkokheli zethu konke nje kusuka phezulu sayivinda kuma-councils uyathola ukuthi ukutshintsha amagama kodwa bengakhe into vesela sikhala ngayo ukuthi hayi nizagijimela utshintsha igama njani sekumele wakhe into entsha kumbe leyo ekhona endala yebo uyirono kuthiwa ngesilungu bathi kuyirenoveta kuze ibe sezingeni elesimanje. Kuthola ukuthi kunje njengoba sikhola kanje ama-stadiums akhona akhe akudala dala mpela onke akhe before independence. Khumbula independence yaba khona nini singakazalwa 40 years ago. Kuyinto obuhlungu kakhulu, kuyinto mpela ayizuze ubuhlungu kakhulu alokho enjalo ama-stadium kakhiwa esuza manje wathi uma ufika ungena nje ngokane BF uhlalisa amendeni amendeni kwani sikhathi ukuthi kona thuthukiswe kwese sikhathi yazi into leyenziwe yilaba khala zenguqu yebo singabasola kodwa babe bona ngempela ukuthi hayi phela la bantu abazimiselanga ukusebenzela abantu suza manje after 40 years isitadium those injalo zachiwa zakho ngabelungu.
Njani basakazi, mina ngumahubo Mahlaba lapha eJohannesburg. Okusemoyeni wami yikuthi uNelson Chamisa ngabe uyehla isitulo sana sibanje uJob sikhala indoda elesibindi liyana ezimisele ukukhulula abantu uChamisa ligwala uyasifanela nje lomuyi uMogenzi Wangirayi ngiyabonga
linjani balaleli linjani mthokazi kandaba lani lonke elisebenzela iStudio 7 mina igama lami nguSithole uDominic ngikobulawayo kule ndaba esihluphayo bakithi indaba yamapension ya imali abayiholayo laba ikakhulu abaretire ngo 2008-2009 imali yakhona eyahlupha ngoba bahola ama $200 abanye bahola ama $30 kodwa ibhenki le eNASA othiwa yi-NBS ama-charges ayo achiya amapension engela mali ngoba imali esevisa i-account $10 kube imali nxa usenza i-withdrawal i-transaction $10 njalo ungakhangela ukuthi futhi imali yakhona kayiphumi kanye kutsho ukuthi imali leyo ungayithatha kabili sebethethe $20 lebhuku $10 $30 from nxa kuyi $200 kutsho ukuthi susele le $170 so manje sure imali le incane futhi iNASA yona yiyo okumele ukuthi exempt ama-pensioners engabhadali ama-charges anje ngoba achiya ama-pensioners engelamali yikho okuhle ukuthi iNASA ithathe ama-charges la njalo le imali kumele ikhwezwe le imali it's abnormal money because izinto kade siziyadula vele kazibambeki nxa i-20 kgs i-140 i-10 i-70 ku-$200 usala le mali njalo uma usiyayithatha le mali kumele ugade shuwa i-government kayike ikhange uminister okhangelane lale imali yama-pensioner kakazama ukuthi abe reasonable azama ukuthi abantu behole imali ekwanileyo eleni ezizagwanisa indleko ezenzakala kulezi nsuku ngiyabonga
salibonani basakazi Latube nyamangala intanyile kakhulu ngoba langiphendula lati lizayibala umlayeza wami engangikhuluma ngiphikisana noDifa Dube owangumvulu bengilalele kuze kuyoshuka nalamhla kawukho azange luba angikwazi kumbe ukuthi kuyini okubuhlungu ngawo bengicela limbalele wona ngiyacela mpela lo ngiyuthumela ngowenu ngwesicelo ngiyawucela ngicela umlayeza wami engawukhuluma elubale ukuze abantu bakithi bafunde ngoba ngathi khona okuqakathekile ukuthi sifundisane athi ukukhuluma nje uDifa Dube ukhulume ngosundula usundula mina ngumazi engumuntu wewetha le xa siyaqeda i-immigrants kodwa namhla semfuna ukumsa kobulawayo izinto esifuze sizikhulumisane ngazo abantu bazizwe zeneza ukuthi uza le nduna yakhe yale emcineni bakamthwakazi azalayo ukuthi yayiyinduna kabani yikho kade ngifisa ukuthi lokuzenyanibale ngicela limbalele yona ukuze zisise ngoba kakwazi khonoku umuntu bayasetshenziswa abantu beqeda ukusetshenziswa base befaka emphakathini izinto ezinjengazeneza yikho siyacela bakithi ngoba yinelisinqusayo xa sesifakile kuyadanisa kabi ukuthi ngifake into yakho kodwa uzwe ingasabalwa ngiyacela impangazidayaboroyo
singakusho thina msakazi ukuthi uhulumende kalungisa ilizwe lezimbabwe eselimoshakele hhayi ukuthi avulele abantu amashopu amasotsha amashopu lamapholisa lamatisha lani ngaphathe uzulu akufanayo ngaphathe abantu okufanayo kungakuthi lokhu amasotsha lokhu amapholisa lokhu yini abenze lokufanayo because the most esizalokhu the most eyobulalelizwe more because amasotsha yawesaba la mapholisa ikhoze sabe ukuthi nibenzele into zibe lula akuyenzela umuntu abe lula engabe yingwe ekhotha amabala amhlophe ichiya mnyama sikhayela konke even ifuel abantu bakhala amapetroli bakhala ngangokudla izwe lezimbabwe manxa uthi bandlela kusayo sehulumende sasileka kuyaphume kungene omunye sponti kwenzakala ngosila kudedelwana or sponti uyangena uChamisa sport and uyenza kanjani because isimo sakhona sinzima njengalokhu uvile wabulalelizwe ma efakwana la amabhasi efakwana la amabhasi asegijimesiyale igijimesiyale aqeda iwaseqeda ifuel ngenxa yokuthi ubalekele imchovo ukuthi imchovo iyadura. So la khona ukwenza futhi kuzabalalizwe more futhi ukuthi ayenzene le nto. Kufanele lento ifana lento ayenze emabhasini. Yinto aseyiphindile futhi. Uhulumende uma kuthi kuzima akatike umuntu amncedise kungena inclusive government.
Hayi bona ngibona abantu bagijima njani ngezindawo zezindawo. Abantu bagijima obelizwe leZimbabwe kuyayanisa kufakela amahloni. Mina angazi bona laba abezinsizi ukuthi bona ibaphatha njani le ndaba yezizwe. Ilizwe liyaya bayanisa labo bantu. Ilizwe lela bantu bagijimisheza umhlozi. Umlangagwa nguye umuntu owoqala ukhora inangagwa ngumuyekezi. And ezimali lapha noma bengasebenzisa malini iyiphi imalini noma bengasebenzisa iphi imali yamanye amazwe iZimbabwe nethi ilungu iZimbabwe ilokhu lamasela thumazi ezingikhuluma ngithi ezilungu ilizwe lisasela abantu bezalo kuyepha ugogo labokhulu lapha akhula lapha abaya khona laba bantu batshontsha okungayenziwe batshontsha okungela ngcono umnakabo akuso muntu ongarana ilizwe umnakabo waqala kafundanga akayazi ilizwe umnakabo wavuka evana imali yamanye amazwe ethi inondezela iyini namda manje usebenzisa imali yamanye amazwe kumele isebenzi ipetroli isidayiswa ngamali yamanye amazwe amaphasipoti athathwa ngemali yamanye amazwe awukheni ukuthi ma ungumuntu ofundileyo ule sikolo uhlukanise umuntu ohlala ekhaya nomuntu osebenza ngamanye amazwe imali yamaphasipoti bayayithatha after that akaphumi.
Salibonani mthokazi omuhle, igama lami uLakson Chabuza. Ngithanda ukubuza ukubana kuyini okubangela ukuthi abantu besifazane suke labo kwelakithi le eZimbabwe sibuya nabo la eSouth Africa. Uma befika kuleli imishado iyachitheka, imizinyana le sibuya silayo sihlangene silayo ifika iyachitheka kuleli lizwe. Ngithanda ukubuza ukuthi kungabe kubangelwa kuyini njalo singakulungisa ngayiphi indlela zihlobo. Ngicela uphawulelwa nje khona lapho ukuthi singayilungisa ngayiphi indlela. Ngiyabonga.
Lawo-ke ngamazwi enibalaleli bethu eliwathumela-ke nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abahlaselwe ligciwane le-coronavirus selehlile lapho elaqala khona kwele-China kodwa lakhwela kwele-South Korea okulelizwe eselihlaselwe kakhulu phandle kwe-China. Umjaho wokudinga ozamela ibandla lama-Democrats usuza kuba edolobheni le-South Carolina ngomgqibelo lapho wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joe Biden akhangelelwe khona uvuselela umkhankaso wakhe okungani ususiya nganxele. Namhlanje njengoba kungolwesihlanu konje sitheke sizinze kancane silaleleke umculo silalela ke ihlelo lweWoza Friday silo Ezra Chisa Sibanda ixoxa lo Audrey Chennai asizweni.
Idlaladeli ka-Audrey yena uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lingene kozwakala ebantwini kukhanya esedumile kakhulu kontu ziyathunqa.
Ulungile unobumelela mina.
Ngazalelwa eHarare, Glenview. Ngakhulela kwaBulawayo eLuveve. Ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa ngesikolo but professionally I started in 2012. Napa kuBulawayo kulapho engalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othulayo kukhona owamthintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama
Shingisa Suluma. Unabanya basakulayo, Janet Manyoa, Mbatanda Njalo. And also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album yami, it's called I Put My Trust in Him. Yes, cutting the sense of this album, I was how to go about it, but I just had to put my trust in itembele uye uti uzayenza uti wenza gaya.
Ezenkolo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
Church and Sunday Yotwa Eco Life Assembly. So saying gang a seven zalo Paula Sarah, Gule Ngoma Essayenza Sonke, Itwa Call on the Name of the Lord. It was also featuring Otongu Tinashe Soft from Family Voices. Saying gang a seven zalo Natsisai Talia Mzamiri, like she's an upcoming. Saying gang a seven zalo Tongu Prophetess Nanachinera from Nigeria. Uyo ingoma yami egu YouTube etholakala ungayidinga as Hallelujah or Uyangihola, you find it there on YouTube. And that is all that matters. The sun will strike
you and the moon won't even hurt you. Oh, Audrey Jenai, njengoba culi bonke ucela ukusekelwa yini balaleli njalo umculo wakhe uyatholakala endaweni ezijiyeneyo.
I music kami itholakala ikakhulu eChurch yethu Eagle Life Assembly. My shops our video easy khona phakho Bulawayo. Ngiyatholakala njalo ku Facebook as Audrey Chennai. Ngiyahlabela endaweni ezijeneyo kuma conferences eChurch, emchadweni, my birthdays. Ngiyabonga kakhulu ukungisekelela ukwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister. Ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulomsebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you, never harm you. He said
umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa uSomandla ngasenzela khona namhla besilo Audrey Chennai ingoma zakhe zokholo kuhlelo woza woza Friday. Ngithi kini, put your trust in God. Mpela sonto emnandikini lonke igama lango Ezra Jesus Band.
You think the Lord can fix for you when He said, fear not, for I am with you. Are you treading on rocky roads? Situations in your life that you're thinking there's no love. Yeah. He said, fear not, for I am with you. Depressed, are you confused? You've prayed and prayed to no avail. When
Ezra Jesus Band obisifake uhlelo lwe Woza Friday ngesikhangele inhloko zendaba. Inkampani yamandla kagetsi yezesa isikhuphule intengo yamandla kagetsi kusukela ngesonto. Ibandla lemthwakazi Republic Party lilomhlangano we-rally ngomgqibelo Saturday eChabalala hobulawayo. umthethandaba okele South Africa unqume ukuba abantwana abazalelwa eSouth Africa belabazali bokuza sebengaphiwa amaphepha ezizalwane zalelo lizwe i-citizenship. Siludgqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo ngeviki ezayo, kodwa ke silazo ezinye indaba lamhlanje ntambama ngo 7:30. Libe lobusuku obuhle.